Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 6 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo.
Amasonto asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Sikhala lemuli yakoMavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo ebezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi ye-Afrika umnumzana De Wamavinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amahlanu 523 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus bangu 9407 kuthi abahlatshwe esibili bangu 7989. Amasonto athi asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi lawo ahlatshwe ngobunengi. Iziphathamandla zamasonto la zithi zikhangelele ukuhuga amalunga enkolo ezitshiyeneyo angena kuzigidi ezimbili ukuthi ahlatshwe ukuze azivikele kulumkhuhlane. Lolu hlelo luza ngesikhathi inani labantu ababanjwa i-coronavirus selikhwela suku ngosuku ngesilinganiso esiphezulu. Inani labahlatshwayo kulezi nsuku lona liphansi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Sixhasane labeMinister of Health sizokungena kuma provinces wonke alapha eZimbabwe kusetshenzwa labezinye izinkolo lenkolo zomdawa ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni kuma-Muslims kuma-Hindu kwezinye izinkolo ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lokuthandaza kuNkulunkulu kodwa kuyadingakala ukuthi sisebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela. Sikhangelele ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika u-December 31 ingxenye esingabe sesiphushe inani elifika ku-2 million emabandleni abase bethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendulwa ngabodokotela abe-Ministry of Health, nabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection langalo mkhuhlane i-COVID-19 kubuphendulwa njalo. Kulabo-ke esizabathuma ukuthi bekhankasa ezigabeni ezehlukeneyo babe bethwele ngathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo njalo basebelolwazi abangalungenisa bekwanisa ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo, kutshintshe indlela njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine kodwa bezizwe bebalangathelela njalo befundisiwe. bafuna ukuthi behlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza ubona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa ivaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19 kugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini ukusiba lomonakalo lengozi. Yebo ye bakhona abanengxenye kuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene njalo kule minye imikhuhlane abantu ababelayo egcine senza kube nzima. Kodwa iningi labantu asebehlathele ezi injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiya esibhedlela. Siyabonga kakhulu, siyalikhuthaza njalo siyagcina zelele ukuthi ikathi lona iBhayibheli abane ngabalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi, inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo ivela kuyuThixo uNkulunkulu.
Umnumzana Hussein Sfanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile ngokufa komqondisi wayo eZansi e-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga, yena obhubhe ngomgqibelo. UMavinga uvikwa ethethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ekwele-South Africa. Kumbiko wethu leyizolo umkokheli weHuman Rights Watch umnumzana Kenneth Roth uthe uMavinga uve ngumlweli wamalungelo oluntu oqotho njalo osebenze katalala ekuvikeleni lawa malungelo hanje eZimbabwe kuphela kodwa ezansi yezwekazi leAfrika. UMavinga yena obeligqwetha obesaziwa ngokuveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF kanye lokuphathisa abahlukuluzwayo. Ukubhubha kwakhe kudanise abanengi abalwela amalungelo kanye labezombusazwe abagoqela bebandla le-MDC Alliance. Sixoxele umqondisi wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Usesitshile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe izinze emthethweni lamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi, sibona ukuthi sesisele singuno ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo, engakhethi bandla, kodwa efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane, bahlale kahle, bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala lemuli yakoMavinga, sikhala lemuli yamaloya wonke, sikhala ngamalemuli zama-Human Rights Defenders, sikhale lama-Civil Society Organization ngoba edengomunye edepitheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle, bahlale ngokuthula njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered. Ngalokho Mahlabe Zulu, sikhala lani, iCovid le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa i-Omicron. Izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe, silungele, sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane, silindane lo mkhuhlane lo. Mahlabe Zulu, ilanga ichonile kujaha omutsha ingobe sithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokho ede ezimisele khona
kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla
sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uZulu imithetho kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha esingathi ku-hiring of lawyers ngoba ethe ngu-lawyer osebenzela uZulu esebenzela abantu abahluphekayo njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu i-constitution ngezikhathi sibhala i-constitution wayeyimemba i-COPAC encedisana namagqwetha nama-civic society labantu jikelele okokugcina ede zithobile down to earth okungakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezitshayisa imfuba sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uZulu jikelele
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance Obona ngokwethula kwemibiko kubandla leSANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi labo bayawukhalela umdeni kaMavinga lanxanje bebengavumelani laye kwezombusazwe. Ibandla lezaphu lithi liphakathi kwakuqoqa imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela emangweni webulili maWest ePlumtree. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo ukhangelelwe ukwethekelela kulindawo kumalanga alandelayo. Kutsho isiphathamandla sezaphu yebulili maWest umnumzana Athweli Ndlovu.
Ngikhankasela ukuba yilunga ledale lephalamente uMP ebulilima West ngikhumbuze njalo abantu ngitsho labalandeli bezapho ukuthi ngike ngangenela ngo-2013 ngo-2018 silapha abesiqoqa sivuselela izapho khona la njengamanje sesibhizi sizama ungawonga amandla ukuthi wonke umuntu azi ukuthi izapho yiyo umqali siziba uyiyo unina uwanhlanganiso zonke eZimbabwe jikelele sikhangelele okamqabuko ngiswangilizwe Nkomo president wethu ukuthi ngenhlanhla uma singaba lenhlanhla engasivakatshela umhla ka 15 ku ward 9 kwaMakhulela ngikhuluma nje iyouth iyabehlangene ngolwesithathu bezama ukulungiselela ngoba iphakame yonke iyouth izama ukufunda izama ukuzwisisa ukuthi kathi bengenza njani ukutshintsha impilo zabo so mhla ka 15 kungenzakala sibe lenhlanhla sivakatshele ngusifangilizwe upresident wezaphu kuthi ke mhla ka 17 siyabe sisematopo lapho siyabe si-celebrator ukubunjwa kwezaphu mhla ka 18 siyabe sisematopo 17 sikobulawayo ngicela ukulungisa khona lapho wonke umuntu njengoba ngisitsho Nkomo ukuthi hayi uthakazelele ujabulile bathe ihlumela uma selikhona akukho nto ezobavimba ukuthi leli qembu liwine linqobe kukhetho ka-2023 njalo basithembisa bathi bona abantu bafuna imali hayi bondi nothi i-barrier shake bafuna imali
Kona ngapho endaweni yakho vakwamukele njani abantu ukukhethwa kukaSibangilizwe Nkomo ukuba ngumholi wezaphu
abantu bamjabulele umntaka Nkomo uSibangilizwe Michael Nkomo bamamukele ngezandla zombili njalo sethemba ukuthi indawo zonke sezilinde ukuthi afike khona ngapha pambazi badlambuzi makholela ndolwani hayi abantu abantu baphume ngobuningi ukuthi bemsekele njalo sibona le lama branches siba maningi ngikhuluma nje fanele siye ngakomablana siye Tsukuru siye Jujume siye Sibula siqoqa ama branches kazapho ngikhuluma labontanga baphumile njalo ukuthi besekele inhlanganiso ngikhuluma inkomathengwa kodibute la engizala khona njalo ngincusa wonke umuntu ukuthi ajoyine ibandla lezapho asikhethi ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso ungabuya uyalithola ikhadi ususebenzele izapho sikwenzela ukuthi sinqobe sibe lempila kahle so sithi votelani izapho amandla ezabelweni
umnumzana athwele inhlofu ngowebandla lezapho sixoxela eseplumtree ebulilima west Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Ikroniko ithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 kulandela ukuqhamuka komkhakha weOmicron kuzabangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuyabona izimuli ngekhefu lekhisimusi. Izim Life ithi uhulumende ulokhe engakabambi abantu abangena elizweni ngamandla ukuthi balandele iziqondiso eze ethulwe ngumongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo ezigoqela ukuya kuma quarantine centers kungakhathalekile ukuthi umuntu ulegciwane le COVID-19 kumbe akalalo Sokuyisikhathi sembiko yenu
Sangonani ku-Studio 7
Bakamthakazi ngilenkinga enkulu lapha engiyibona ihlukanisa abantu bakamthakazi izaphu yizaphu izaphu yimthakazi umqondisi moyo ngumthakazi usibangizwe Nkomo ungumthakazi osupport usibangizwe lo supporter umqondisi bantu bakithi singacabani enenye kunamagama abuhlungu aqondiswa kusibangilizwe mfoka Nkomo kulamagama abuhlungu aqondiswa kumqondisi ufoka Moyo ephuma ebantwini besindebelele abantu besindebelele angazi ukuthi why singakhulisani kasikhulisani bakithi izaphu uzwa umunye umuntu edikaziswe kuyifa na ngubani owayalelwayo ukuthi akhokhele izaphu ngesikhathi eside kangaka sokusiba nombango sibamlizwe sekuphumele eshashalazini wathi ngiyabamela abantu besindebeleni siyamcela owabakhona sambangisa sathi simfuni sifuna sibangise hhayi bantu bakithi akesikhuleni asesikhuleni ngiyaxolisa abadala asikhuleni obefuna ukusimela thina sidala simdinga umuntu ozasimela asimbonanga sibona usibangise negama lake liyakhuluma sonke singamazimbabwe ngiyabonga aluba singakubambisana kusukela namhlanje sonke sibe ngamazimbabwe kuba lula yonke into yethu esiyenza
Ibizo lami ngeke ngise ngathi qamba ngoba mina ngihlala emaphisa lapha okwafakwa khona abantu umgodi lukhamisile izani ngamfaka Enthanda ukutshela abantu beZimbabwe ukuthi bonke amapolitiki abafuna ukukhokhela leli lizwe bangeke balikhokhele lilungi until and unless kuze kube le mali yeZimbabwe abake bakhangile badingisise ukuthi imali yeZimbabwe ingena njani kuleli lizwe ngoba unkomo imali le wachayisa yini imali le ekusanction ngenxa yezana so abantu laba bonke abafuna umbuso kabakhangile ukuthi bona bangadinga indlela engabisa le mali ilizwe bangalibusa kuhle kodwa nxa indlela le bengayidinganga bedinga ukubusa kuphela bafaka abantu elake bazahlala besisebenzisela amabhondi size siye kufa sithiye abantu abethu bengelalutho singelalutho lemabhenki ngoba imali yabo kayizali uyayifaka uthole sebeyidlile lokhu kunzima kakhulu kithi ngiyacela sibe ngumuntu omdala ole 72 years ezintulo ezinyazazi ezombangazo nyazazi ukuthi umdala wathi kuye wasira wathi imali iyalandela bathi bebuya sebesithi minister of that portfolio wabezithulile kodwa bayehluleka ukuyithatha kuze kufike namhla. Batshana belokhu besikhandela amaphepha abhoda lelizwe ngayikwa amanye amazwe. Ngicela ukuthi laba abafuna ilizwe labo abafuna ukukhokhela ilizwe khabahlangane babone ukuthi benza njani ukuthi iZimbabwe zibe nemali. 40 years iliphi ilizwe lesadakhele ngelamali, wonke amazwe esadakhele imali zabo ezilamakhanda ama-first heroes alawo mazwe la abaqala ukuwo. Kanti phela laba ange bavuma bezani ukuthi imali ibuye ngoba bona kabafuni ikhanda likankomo emalini. Sebetshona befaka umbuyantehanda emalini, umbuyantehanda walwanga. So siyacela ukuthi abantu beZimbabwe kabavula amehlo, abantu beZimbabwe kabahlanganise ingqondo, bangakhaleli ubukhokheli, babone indlela abangadonza ngayo imali. Kusiyathi 2023 imali yeZimbabwe sikhona.
Salibonani kustudio 7, igama ngumehluko Mfana Kanyoni. Lami ngisizalwane seZimbabwe esisebenza sihlala ezweni laseSouth Africa, ekhanda ukalaphane endaweni yaseNyamindlovu endaweni yaseMagogoma. Hhayi bangazi abaningi. Ngibonge umsakazi, kukhona indaba encane engifisa ukuthi ngiphawule ngayo. Indaba yamaphemithi lawa asephelelwa yisikhathi alelweni. Kukhona abantu mhlawumbe abaseyithatha ngokuthi amaphemithi la vele angasebenzeli, kufanele sibuyele semakhaya. Hhayi benzela uhlobo lwabantu oluthile. Lapho ngithanda ukuthi iphikisane nabo abantu, ayikho le nto leyo. Amaphepha lana ngesikhathi kusenziwa kwathiwa wonke umuntu ma unawazidlalela wafuna ukwenza amaphepha la ama-sexfaba sukhuluma ukuthi vele asebenzi hhayi ayisebenzi amaphepha thina asebenzela futhi sisawafuna mzi wena maungabuyela indlela kini le abantulabake abaphetheyo ngale yona hamba thina sisazokulwa mthini siyathola amaphepha ngoaayi thina ayisebenzela la manje asebenzela siyafuna wena ma umuntu wawayekela wathi wena asiza umhlobo othile wakho wedwa loko ungasikhulumeli thina nemilobo yethu thina asisebenzela sahamba sinawo laba bantu bawubaningi ubabona bathi besiza ithuba basukuma unahlala phansi wathi awusebenzi suthi namhlanje sisithi vele zange kusebenzela abantu basebenzela umhlabathi oluthini hhayi bantu bekuyayenza ngokukhuluma iqiniso into yakumenyelelwa ukuthi abantu abasuke eZimbabwe bafunela amaphepha abaze benikezwe amaphepha yebo sephenyele kodwa sizokulwa sizathole sizathola vele.
Hello, hello, Studio 7. Ngiyabingelela lonke ngegama elihle leNkosi uJesu. Yazi silohlupho kuwadiphelu emathebeleni sound emaphandleni eGwanda South. Ukhansila wethu alinye ipsothwe nalo elokuthi vele izinto zifike ngendlela. Usebenza nomunye ubaba olihovethi layo sohlale simvukayo ipsothwe amatsothwe akulanto esiyitholayo ngabo. Badala ningamvotela futhi lo khansila ayasazi ayahlukumeza lo muntu sho. Hayi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umongameli wele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye onqobe ukhetho lukamongameli olwenziwe ngempela sonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi uqilivezele. I-AFP ithi kudubuke amabhomba amabili enkambeni ye-United Nations kwelemali izolo. Kodwa ithi akekho obhubhile. Singene kudaba lwemelika. Abenhlangothi zempilo ezitshiyeneyo abagoqela umongameli Joe Biden bethule amazwi entuduzo kulandela ukubhubha kwaba lilunga lesenethi emela isigaba seKansas okweminyaka phose emithathu 27 umnumzana Bob Dole. Umteni wakhe uthi ubhubhele ebuthongweni eseleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 98 izolo. Utolu wangena kubuto ngomnyaka ka 1942 njalo walwa impi yamazwe omhlaba esibili iWorld War II lapho alimalela khona ezwekazi leEurope waphosa wafa. Wake wancintisa efuna ukuba ngumongameli weMelika ngo 1996 kodwa wanqotshwa ngumnumzana Bill Clinton. Abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bachaze uDolo njengeqhawe lamaqhawe elasebenzela ilizwe ngobuqotho. Umongameli Biden uthe balutshwana abafana loDolo yena othe obe ngumngane wakhe. Abake baba ngomongameli abathi umnumzana Barack Obama, uGeorge Bush kanye loClinton labo bethule amazwi behaya umufi ngobuqhawe bakhe. Akukaziwa ukuthi uzave kwangaphi njalo nini. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, sibona uBob Dole ositshileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a humble scholar representative of the Kansas state legislator, then as a humble in Washington. I mean, ngathi that's a service. He was seen as a person who could deal with my issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhoza uku dismember the other party without merit. Yabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunye ngama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lati siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron COVID landline. So sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole, yena ngokwakhe, he put everything he had to the service for the American people.
Sibona abavela kunhlangothi ezitshiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yiphi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lathi sonke one day i-legacy zethu esiziyenzayo wokathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe le-America. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past so singathi 10-12 years ngathi kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe le-America.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseOhio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mafinga. Kubhubhe owake waba lilunga lephalamende eMelika njalo owalwa kumpi yomhlaba yesibili iWorld War II umnumzana Bob Dole. Amasonto asungula uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.